isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 22 Nkwenkwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kwesinye isikhathi kusuke nje kungokuthi omunye anga uthi nama misunderstanding phakathi ekhona phakathi kwabantu. Abantu nxa livele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama misunderstanding.
Ivandla leZANU-PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emahofisini alo eDavis Hall lapho kulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Sekulamavenda ayi-2 million amankampani la kobulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million lezi abazifikileyo abantu bakhona basebenza ngaphi? Iziphoko yini? Uyazihlolela ngiyabona khona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi yakhe okuthi uhulumende weZANU-PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle oweHealth Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo bavalisa umgcinisihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohohla lomgcinisihlalo wesigaba sebulawayo Central District uMnumzana Magura Charumbira okwazwe ngenqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla uMnumzana Sevia Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa umgcinisihlalo webandla esigabeni sakobulawayo uMnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa omvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ukungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe loMnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe lokuzela abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begela izimali sihamba le. So abantu abakhamba lokazikwere bazonda bathi kathi wena Charumbira uzenze ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengama-youth kade sesiziresolve lokuthi uKasukwere we want to pass a vote of no confidence ngoba veli kaso muntu okuhamba laye veli lisela eliboneka lo muntu wonke. So abantu laba batsho bazonda they teamed up yesterday and bangitshaya bebanenge bathi bengitshayele bebanenge bangigwaza le ngqamu futhi abouthsongilamanxeba veli ezisingqamu kade ngigwaza lazizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe indaba abakugwazileyo?
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele sikhambe ekoti. Mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade esihambe ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa ni report kathesi ngivele cutting at me, UVA, NDLO. So things to get a catesi, elogusin. Things to get a catesi, NDLO, catesan, discharge, the social made in Gambeji, Gambi engine, catesin, the NDLO. So I went to Ting Ambala, Buxasa, coating over, he reported up after 7 days. Plus Lani and his guy, the Belican, Lamli Bukung.
Manje Bonabati, Nabakulu Bebanda.
I am Bebanda. Wonge, very, 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 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongaphendekalanga. So veli kabafuni bonke bapasi ayi vote of no confidence kukasikwele. So kusale leli ishanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Ndlovu.
Hello, ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla leZanu PF bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezu kokuthi umnumzana Sevia kasukuwere axotshwe na kubandla leZanu PF kumbe hatshi. Lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahofisini ebandla leZanu PF koBulawayo. Sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi yenkululeko othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi ukasukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani.
Umzinda engingakuthatha ngayo Dande ukuthi imbono yabantu iyatshiyana kwesinye isikhathi. Kodwa ngokubazelela kwami nangikhangela nami ngelihlo elibanzi ukuthi kwesinye isikhathi kusukeze kungukuthi omunye angakuthi nama-misunderstandings akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama-misunderstandings.
Okokuthi umnumzana kasukuwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni linalithini ngakhona?
No, ukasukuwere is not the issue, Gande. As far as I'm concerned, the problem engaba khona in another way. You see, the tendency of having what you can call big chefs with the IT, you know, big guys holding big positions. There's a real chaser for our hidden agendas. Besekusiba ukuthi uMpilweni kube sekuphuma ngomuntu onjengokasukwere. Okasukwere, mind you, I cannot believe this, ukuthi umuntu onjengokasukwere going throughout the country day and the night angavuka esekhonzile on these things. And my defense line on that one, which is since uMpilweni started the program, the commissary within ZANU-PF, I can assure you, Gande, ZANU-PF has always been on top of the situation. And now you cannot deny that, especially in terms of winning our election outright. That is the second answer.
Hello, ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi yenkululeko ekubandla leZanu PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe okuthi uhulumende weZanu PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba le-Newsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la ese-Midlands lapho ethekelele khona inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. UMnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani achiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa kusilo qiniso.
La yuthwa ngamanga ngiyabona ukhulume ukhona kwidlileyo okumphice ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke ngoba okukhona lapha kuground okukhombisa ukuthi abantu abathole imisebenzi abantu bonke kuleli lizwe sezilama vendor ayi 2 million amankampani la okubulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu so i 2 million nje zabazivundileyo abantu bakhona basebenza ngapi iziphoko yini uyazihlolela ngiyabona ukukhona kunatileyo kuzangene kungaphela emzimbeni uzakhuluma into ecacile hayi khona la yowamangala kulanto enjani.
Akula yini ama fekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo?
Hayi, mina ngidabuka kobulawayo. Kobulawayo yikho lapho kokulamankampani wonke ongawacabangela wonke. Lapho kwakunamankampani khona ziyehla inyembe. Uzafika phakathi kwamankampani sokumila utshani. Ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona. Ungahamba kololiwe namhlanje, amatolokisi kaloliwe agcile utshani asemila utshani. So ngiyadideka nxa esithi yena usevulele yomsebenzi eyi 2 million kuyandida ingqondo ngoba okulapha yinsinda kaphenduli. Abantwa bethu sebetshona emabridging bebhema okudakayo benakho benatha okudakayo. Okukhombisa ukuthi inkokheli zethu zakusasa kuyabe kuyingxabangxoza.
Mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho.
Lelo limiqotho sibili anti sonke siyazi ukuthi izane yona uma sesizakuya kukhetho kule zinto kulethukela abathanda ukuthi balinike uZulu ukwenzela ukuthi uZulu aqalise ukuthi abalandeli Zulu kandaba nxa izane lingayifundi namtshanje sozaba sayifunda sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhulu ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela ezizivulala abantu ngezikolo ezingamatitshana angaholiwo abantu abethu abasafundi. Akula nto enjalo, asikhipheni imizane silungiselele ikusasa yabantu abethu labaZulu.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla okuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
Olesihlanu umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima uthe uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phande kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi loba nje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa. Abasibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victor Matutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa limigoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asusele ebhani kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka. Siyafisa uhulumende nje angasicabangela. Ngithe ma ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuze ukuthi yinto ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela ukuludlakela abantu bephikisana laye kulokhu. Unkosazana Mazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi iza kwenza impilo ibe nzima.
Sekuthe kakhulu ngoba uthola ukuthi uyekela ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngale uthola iprice yakhona iphezulu kakhulu or uthola ukuthi leyo nto esitolo ayikho vele total usukungasazi ukuthi kumele wenzeni or sokukhosta ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje uyothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathamandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo lezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima obukhulu. Amankampani kwele South Africa abasezimisele ukuphindisela lawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. Nakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamankampani abethenga lezi mpahla phandle kwelizwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kulevdog lamhlanje sixoxa ngokulwisana okuqhamuke phakathi kwamaxuku ebandla lezanu PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 kuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwelemelika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba umphathintambo wezempila kahle kwele Ethiopia uNumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe. Abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu i-32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo, kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abogatsha lwezempila kahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempila kahle owe Health Services Act osokunqunywa izinhlanganiso ezizimeleyo, ingcweti kwezempila kahle kanye labakumsebenzi wezempila kahle. Kuvika onompumelelo moyo.
Iqula lengcithi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lephalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho we-Health Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira, isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lephalamende, uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we are here to align what we call the
Lamhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho we-Health Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lo mthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha ezansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso ye-Center for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu, tirikushanda pamwechete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani. Loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni kwomthetho we Health Service Act.
Unkosikazi Sandra Gumbo, umgcini sihlalo webhodi yesibhedlela seIngutsheni uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani kuluhlelo oluhle kakhulu, luyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise iconstitution yethu ukuthi ingani, sizwisise futhi ngekabanzi ngokwezempilakahle ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane layo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane, iCommunity Working Group on Health, umnumzana Desmond Ntini uthi bayathokoza ngokwenza ukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usizakale. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lakho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje lipho ngoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledalele parliamente liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminengi kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamachumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe. Elichumi lambili ayikaguqulwa kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalabo lapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso zilwela amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Homes yakwele Germany. Unkosazana Nolene Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba yeMidland State University enkabazwe eGweru.
I-participation yama-youth iqakathekile ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho esifisa ama-youth thina singekho khonapho akulanto abayenzayo.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi ukuthi siye siphume, siyehlangana njengama-youth sodwa, siyodiscuss sivumelane sikufunayo, sipresent ama goals for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health. Ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe kobulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzayenza into enje anti bebuye kithi mayouth bezosibuza bathi mayouth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
UNdlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Ade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yamayouth. Sakhona singasibiza sifike sizohlala nje besinika ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone i-change.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala kobulawayo usebenzana labenhlanganiso ye-Scripture Union Thuthuka kuhlangothi lwabantwana abaphila behlala ezitaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma-organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama-youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama-plans ethu azwakale. Noma kulama-projects abuyayo, kulama-programs abuyayo for abantwana kubuya sokuhleli yokudala thina sesisenza kuphela silandela osokuzima.
abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho akuqondananga labo ngakho ke akusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencitshwa ithuba lokuveza imbono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg leSouth Africa babelohlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Zimbayishe Mushwaburi omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini singayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ejeneyo. Kodwa injongo kakhulu eqhakathekileyo ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota. Belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudiphu kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane nalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona into eziningi kakhulu, sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabwe ayi-3,000 ahlale e-car park kuphela. Indawo encane kakhulu.
Kukhathi lakho elebulenjini bokuzilibazisa ele-Facebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekane lalolu dubo lokungaboni kahle, abanye bengelazandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekunabantu abayi-1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo, ngabantu abaphysically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
UNkosazana Zimbayishe Mushwaburi ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla. Sixoxelaye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokunqoba emidlalweni eyisithupha laba ngojikelo bhanqa kabili lanqotshwa kanye ngempela viki edluleyo. Iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beChipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya phakathi kweviki edluleyo. Leli qembu leBlack Rhinos liphenduke lonyaka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNkezi Platinum Stars lele-FC Platinum wona alemiklomelo elitshumi lathoba munemunye, kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Kariba elilemiklomelo elitshumi lathoba munembili. Iqembu leHighlanders lihleze endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ithi iqembu leBantu Rovers lihleze ezendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa umanager waleli qembu Agent Sawuthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu le-Highlanders, elinye iqembu eliphenduke lonyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 elishabhani mine lisendaweni yechumi le miklomelo elichumi. Njalo ngiyimele iStudio 7 kobulawayo ngujoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Igama uChris Gande Lilale
lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.